Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekhona lamhlanje ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bangalokothi baye emkambo wensitha ukuyathenga idola lemelika. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo ephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo LCCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kugwalo olucubungula isimo samalungelo emhlabeni jikelele olwethulwe izolo, ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe olwe US State Department luthe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu lokhu kugoqela ukubulawa mahlayana kwabantu abafana lelunga leCCC umnumzana Thapfumane Masaya, yena kungodwa ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bezanu PF ngesikhathi sokhetho lwama by elections. Lanamhla lokhu akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo yethule owayo umbiko lamuhla icothoza uhulumende wezanu PF isithi wephule amalungelo kaZulu ngendlela esabisayo nyakenye. Uthi okudanisayo kakhulu ukuthi abahlukuluza abanye bemele uhulumende ababotshwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Swithan Chirotsa.
Ithi mina umbiko lo uqondile ngokubona kwethu ngoba ukhetho olube khona mhlaka 23 August kwaba yikuthi abantu abaningi behluleka ukuvota ngoba amaphepha okuvota ama-ballot papers efika kuma-polling station yambama ekuselezela imzizwane emlutshwane ukuthi ama-polling station avale ifithi ukuthi abantu abaningi abasayenelisanga ukuvota. Nakhangela futhi kwaba lamaphepha ayephazamisa inhlelo zokhetho, amaphepha ayetshela abantu ukuthi ukhetho alisekho. Ngingakhangela ukuthi amaphepha lawo ayekhona amadolobho wonke futhi bani ukuthi umuntu esingamcabangela khonapho nguye uhulumende, ngoba akuzange kube lokucubungula ukuthi ongabe wenza leyo lokho kuphazamisa ngubani. Uhulumende wahle wazithulela. Siyazi thina ukuthi nxa uhulumende ezithulela esikhathini esiningi kuyabe kusitshengisela kukhomba ukuthi uhulumende engabe elesandla kulokho. So khonokho sibona ukuthi umbiko ovela kwa-Amnesty International ngithi sibona uqondile. Ukuba kwakhe khonaphana yena umnumzana uMnangagwa eyinhloko kahulumende, hhayi thina abanye siyakhonona ngoba asisuthisekanga ukuthi ukhethelelwana lungabe lwaba yi-free and fair. Njalo kwaba lobufakazi obusekela umqondo wethu ukuthi yona i-SADF yavela yakhuluma yathi hhayi ukhethelelo aluhambanga ngendlela.
Isimo samalungelo ungathi sinjani elizweni kathesi nxa siqathanisa lokwenzakale nyakenye lapho esibone khona kubulawa abasekeli ve-TRIPC abafana lo mfundisi uMasaya.
Ngibona ukuthi mangalisi nabe lokhu kuqhubeka yini uMnangagwa esenguye osengusahoho kahulumente ngoba kwakuyinto esasivele sesiyazi sesiyibambile ukuthi laba bantu abalandela uhlangothi lwe-Lacost balwenhliziyo embi njalo banakekeli izizalwane zeZimbabwe. So khonokho okwenzakalayo khonokho okukhulunywayo ukufa kukaBishop Masaya kwenzakale ngesikhathi uMnangagwa ebusa ngakhayela i-Citizen Coalition for Change ithe isungula irali yabo yakudala eqhweqhwe kwahle kwaswelakala omunye owahlasela abantu be-ZANU-P F emhlanganweni we-Citizen Coalition for Change owawulindwe amapholisa. So khonokho okwenzakalayo ukuthi kutshengisa ukuthi akuzange kube lokutshintsha kombuso yona liyabathi i-Second Republic i-revision nje eyombusazi owawukhona ngesikhathi sikaMgabe. So laba abafaka lezo zinqumo ebefaka lezo lawo ma-reporti besithi uZulu uyahlukuluzwa ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlukuluzwa labo bantu baqondile sibili.
Umnumzana Switha Ntshirowotsa lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo.
Kanti i-America vele ama-interest ayo eZimbabwe akuphi? Why i-America iye yedwa ilama-interest eZimbabwe? Esingakutsho thina ukuthi i-America maybe kukhona ekufunayo eZimbabwe ngoba yona ayisiyo phela esingathi khona i-prefect of the world ezinjengo-prefect of other countries ezingakhanya ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngokwazi ukuthi angembali yethu vele akunanto enhle esingayithola thina kwabe-America, akunanto enhle engathuthukisa iZimbabwe engavelela ku-America ngaphandle kokuthi bona babelokhu bezochothoza ikakhulu sesikhangela uhulumende wethu wezanupief i-America vele kukhona ekufunayo ukuthi funani sokuzobala vele ukuthi bona bafuna ukuthi yabo umbuso uyajintshwa iyokuphela ingqondo abanayo. So thina lokho okukhulunywa i-America ayibazikhulumela nje bazikhonzephela labo nje njengabantu kodwa thina ilizwe leZimbabwe it's a sovereign country izimele njengelizwe. Uma kukhona akhona ama-international organizations amazwe amaningi lezi yiwo azakutsho yethu i-America.
Ikhona inhlanganiso ezimeleyo Nkomo i-Amnesty International layo ithi amalungelo ayephulwa eZimbabwe. Kanti laye uhulumende weMelika upha imizekeliso yabantu esibabonileyo lathi bebotshwa labanye ababuleweyo abafana lo mfundisi Tafumane Masaya owe-TRIPC.
Andabona esingibakhona yi-pay the piper calls for the tune. Yabona owuyikubana nalo obhadala othi ayisigingi niyotsho ingoma ayifunayo kuyafana ne-Amnesty International esikhuluma ngayo nale. So kusanga ukuthi enibhadalwa mbani ukuthi zisebenze yona ivele ivelela ngaphi? So iyaphiwa i-agenda to write i-agenda yangikhona iyona lena vele yokuthi khona it's anti-Zimbabwe yikho thina esingakutho. So thina ama-organizations anjana lawo Amnesty International ngama-organizations vele siwaziyo ukuthi khona asetshenziswa yiyo i-America ngama-organizations e-America okhunywa yibo zofana ukuthi ukhunywa i-America. So thina njengebandla lezampiezi vele akusegisi yonke lokho.
Ukubulawa kukaMasaya ke Nkomo siyazi ukuthi ubulewe ngesikhathi sokhetho nyakenye kodwa akekho osebotshiwe lanamuhla. Ayisizo zehlakalo ezinje yini esingathi zenza abanye bathi amalungelo kawahlonitshwa kawalondolozwa eZimbabwe?
Ngibona ngani mina uma kuthe kwenzakala isehlakalo isinjana bakhona abakhayela ngezomthetho bakhona amapholisa ekhayela ukuthi yibo abenza ama-investigations yibo ababopha umuntu uma kuthe kwaba lobufakazi. Ezinye izinto singazigijimisa siye lapha nalaphana kanti-ke kungenzakala ukuthi ngasingabhilisizaphe ngibhizi emapholiseni ngathi manje ukuthi engenye vele into abayicubungulayo abayidingayo engenani lokuthi ibandla lezanupief umba abanye abantu bangangenela kukho ngoba ukungenela into yenzomthetho kuya kuhlupha esifasa. So ubufakazi kunabantu abalobufakazi abahambe emapholiseni bakuveze sobala ukuthi umuntu wayenza into enje nangu na.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esefilabhusi. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi owenziwa kanye ngomnyaka weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili lamuhla. Amankampani lenhlanganiso ezijiyeneyo zeZimbabwe lamanye amazwe bebukisa abakulungisayo kunye lemisebenzi abayenzayo. Amankampani adlula amakhulu ayisithupha asembukisweni walonyaka. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvule ngokusemthethweni umhlangano weInternational Business Conference owenziwa njengengxenye yombukiso weZITF. Esethula amazwi akhe uChiwenga ukhuthaze osomabhizimusi ukuthi bangangeni emkambo wensitha bethenga idola leMelika besala ukwamukela imali entsha ethiwa yizike. Imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig uqobo lwayo ephepha leyamatshe izaqala ukusetshenziswa ngeviki ezayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okusemthethweni yikuthi iZig kumele uyithenge nge-1:14 ngoba nxa ufuna ukwazi i-rate esemthethweni kungena nje ebhanga ukhangele emdulini laphana kucecisiwe kwatshengiswa ama-exchange rates ama-currencies atshiyeneyo ufika khona phana ubone i-official pho-ke laba abasemgwaqweni abanjengabama-airtime bazenzela okwabo i-willing seller willing buy ukuthi ukuthi kuya ngokuthi wena ukhululeke ukuthi iZig yakho owaziyo ukuthi iyakwanisa ukuthenga directly from e-bank ithenge i-airtime yakho kulokuthi uzithengele wena ukusuyilanda ke emgwaqweni. Na kuzoba labanye bathi bathi bala ama US dollar bona bafuna ukuthenga ngeZig mhlawumbe yibo abacina besiyathenga lapha emgwaqweni. Laba abathenga i US dollar besebenzisa iZig yibo abathola ama rates ako 20. Ukuthi umuntu efoni yakho leZig kodwa ufuna i US dollar yibo abantu abathola besiyathenga emkambeni omnyama yikho kule rate ye $1.20. Engubonayo futhi engubhasuphayo abantu abaningi laba abasemkambeni omnyama bakwesa amankampani amaningi azayifuna iZig kusiya kuJune njengokutsho kaumongameli webhange elikhulu ukuthi kusiya kuJune sebebhadala ama-corporate tax ezimra 50% yakhona ifunakala iZig. Laba abantu abayibutha nge-20 sebethengisela amankampanis bayakwazi bayithengisa izikhwele kakhulu sebethola iprofit yabo.
Yes, ngathi vele ukuthi ivinji ukugubhudeka kwayo kuzima phela lokhu.
Kusesenzima ikakhulu nxa kungabanga lezinye indlela ezivuliweyo zokutholakala kwemali yamanye amazwe ngoba siyamukela ukuthi uhulumende uthe siseseku-80-20 kutho ukuthi 80% uhulumende uvumile ukuthi sesei-multi-currency i-20% ye-economy yethu yeZig. Ngakho-ke singakuthathi nje ukuthi iZig singenile sibili full blown. iZig ingene to service just 20% of the economy wakathesi. Ngakho kutho ukuthi 80% iyaziqhubekela. Manje imvama yikuthi kungabuya i-currency entsha abantu abayibona ngani ilesisindo esiphansi kulaleya kade bejayele. Bayafihla leyo abayibona lesisindo esikhulu bafuna ukusebenzisa leyo abayibona ngani lesisindo esiphansi. Esingathi yi-bad money chasing away good money. Yikho sikubalekelayo ukuthi abantu bagcine sebefumbathi US dollar bathi sebenziseni iZig ngoba ilancedo. Yikho kumele abantu bafundiswe khona ukuthi hayi lesisindo layo ngoba bengalinakani ukuthi hayi i-US dollar yiyo elesisindo kakhulu bazafihla ama-US dollar abasebenzisa iZig okuzagcina kuwisa isisindo seZig kunyamalalisa i-US dollar.
Ye, asithi ke uDlamini uyangena lapha esitolo kumbe evinkilini udinga isinkwa. Isinkwa usiphatha njani? Uchaga ulithenga malini? Khonokho nje ngamafutshane tshela abantu Dlamini.
Isinkwa okwamanje vele besiyi-14 Zig. Uchagu ubona kuya ngothi umhlobwane ochagu kodwa ubona lalo vele kuba 14 Zig. Into ekhona idola emashopu amavinkilini amaningi into yedola iyi-14 Zig emavinkilini amaningi okutho ukuthi into ye-$10 yabe yi-140 Zig into esiyithola lapha
nga ungena ngedola ke nga ungena ngedola nga uthola idola lakho njoba
lokho okwedola lokho kuyidola okwedola xa ufuna ukuthenga ngedola uyathenga lokho kuyidola kwe 14 ziku ngakubona lapha na 14 ziku wena ufuna ukuthenga ngedola uyakuthenga ngedola lokho kuvunyelwe kula ma price zomabili ukuthi othenga ngeziki uyathenga nge 14 ziku othenga ngedola uyathenga ngedola yimvama ekhona emavinkeleni amakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho efundisa ekolitshini le-National University of Science Technology, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana lokhe bekhala ngokuthi isimo sokuphathwa ngocuku ezandleni zabaqatshi asikaguquki kangako. Ihofisi yommeli weZimbabwe eHarare yona ithi ilokhe iqhubeka ithola ukukhonona ikakhulu phezu kokungatholi iholo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare kwele Botswana.
Ababalisi abahlanu abakhonona ukuthi lokhe bezama ukuthola iholo labo okweminyaka ephose isithupha edluleyo badinga uncedo ku-ofisi yommeli weZimbabwe kwele Botswana. Abahlanu laba babesebenza kwesinye isikolo edolobheni le-Francistown kodwa bathi ngenxa yokuzwisisa isimo semali yomqhatshi ngesikhathi besungula bavuma ukuthi bazathola imali yabo uma isimo singaba ngcono. Bakhala ngokuthi le mthetho yelizwe leBotswana yabafulathela ithatha icele lomqhatshi bona besala besegcekeni. Umnumzana Ntokozo Thebe osebenzela Khabroni uthi abaqhatshi abaningi bakhangelela phansi abantu beZimbabwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
UZulu ovela ngaseZimbabwe they are taking them for granted ngesizathu sokuthi bayakwazi uhlupho esilayo and bayakwazi ukuthi ungaze wenzini uzahamba futhi wena komunye umsebenzi lapho futhi ozaphinda uhlukumezwe khona.
Iofisi yommeli weZimbabwe ithi iphethe indaba eziningi zabeZimbabwe abakhala ungaphathwa kahle ngabaqhatshi noma nje kuvame ukuthi abakhonona kakhulu ngesiphatho esingasihle ngabaya lamaphepha okuhlala elizweni. Iofisi lethu kulezi nsuku bathola imbiko etshiyeneyo. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi bahlangana le ndaba ezitshiyeneyo phezu kokungaphathwa kahle kwabeZimbabwe ngabaqhatshi balelo lizwe.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi zibhalelwa ngabantu besitshela ngendaba zabo bekhala kakhulu ukuthi balenkinga yokungabhadalwa 4-5 indaba ezinjalo sasizihambise ku-Ministry of Labour.
Ungwenya uthi okudanisayo ukuthi ezinye izalwane zeZimbabwe ezilamankampani lazo ziqhatsha abantu bekhaya zingabaholisi kuhle.
Bathatha abafana bakithi bethi vuyani lizosebenza engabona sisebesebenzele sisebenzile sesidayi mina indakhathi kule bizo langikhona abalisebenzisayo kuhanisa kuholisi.
Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Okwenzakala kwele Melika, umongameli Joe Biden useze wasayina umthetho wokuphathisa amazwe ngemali yezikhali lamuhla ngemva kokuba lumthetho uvotelwe ngamadali womabili ele the House ngeviki edluleyo lele Senate izolo ebusuku. Lumthetho upha uhulumende amandla ukuthi baphiwe uncedo lwemali e-Ukraine, uncedo lwezikhali zempi olubiza imali engamabhiliyoni amadola adlula amachumi ayisithupha i-$60 billion ezaya kwele Ukraine, kuthi amadola angamabhiliyoni angamachumi lamabili lasithupha $26 billion aye eTaiwan. Kuzaphiwa njalo amabhiliyoni ayithoba minombili i-$8 billion kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhangodube.
Ngibona ngathi isikhathi bese siside ukuthi bese kufanele ukuthi bakwenze konoko ngenxa yokuthi ngasikhangela emazweni wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele, ilizwe leMelika yilo ilizwe elalikhanya ukuthi liyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi bazame ukuthi bancedise ikakhulukazi ilizwe laseUkraine ukuthi labantu ukuthi likhangela le lizwe leRussia. Okungaukuthi ngesikhathi lapha ibhili ingakasayinwa sabona ukuthi balesiqhwe esikhulu kakhulu esithengisela osobalo ukuthi isupport yeMelika elizweni laseUkraine nxa ukuthi ingasathola isupport kuba lo tshintsho olukhulu kakhulu olutshengisela ukuthi iUkraine ibisihlehlela nyovalo ngoba ingaselakho ekuphethe ezandleni.
Nxa sikhangela imali okuthiwa izaphathisa ele Israel yona-ke ukubona njani lokhu njengoba besizwa abanye besithi hayi Israel ingasaphathiswa ngoba ibulala abantu mahlayana.
Eqinisweni babukande mina ngendlela ama-politicians abacabanga ngakhona kusuke kube buhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sibona ilizwe le-Israel ngendlela elibhomba ngakhona ilizwe leGaza kufanele ukuthi ngabo kokuthi into leyana sebayimisa kudala ngoba nxa sibona ilizwe le-Israel laphana babulala abantwana abangelalwazi njalo babulala labantu makhaza abangelalwazi kukathi ngabe kuthiwa kunje mhlawumbe babaxhasa kuwukuthi bakhangelane le-Hamas bona bengamasosha versus amasosha ngabe kungcono kakhulu kodwa-ke lokuyana ukuthi basponse ilizwe lase-Israel mbone ngathi lokuyana ukuthi baqhubekele phambili beloku besesponsa into embi kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Pangodube olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamuhla sixoxa lo Mthembe Ndlovu owadlalela iqembu le-Highlanders lelesizwe eleZimbabwe Warriors okwamanje ngumqeqeshi weqembu lenguqu eMelika. Ngesizwe ingxoxo ayiqhube lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Nabuya e-America sengizodlala i-college soccer. Thereafter ngadlalela for a few teams that were America. Asengibuyele ekhaya ngayadlalela eZimbabwe izi-Highlanders futhi for 2 years.
Singathi-ke kuyino ukukholisa kwa-Highlanders khona ngazo njalo wadlalela kobani ungasikhumbuzela?
Ngathi ngaba nenhlanhla kakhulu ukuthi kwa-Highlanders ngadlala lama childhood heroes ami amaningi oPeter Nkomo, Raman Gumbo, Matinda Ndlovu, Netsayi Moyo, Willard Khumalo, Mesiti Sibanda. Ngathi abaningi engakhula ngibabukela ngagcina sengidlala labo. Ngaphinda ngaba lethuba njalo sengibuyela ekhaya okwesibili ukudlala the next generation ababe ngama-juniors ngangiqala ukudlala abantu abafana labo Thulani Ncube, oZenzo Moyo, Senzo Siza Khoza, Gift Lunga Junior, labanye nje abaningi-ningi engabalethuba lokudlala la.
Ngizokwazi ngokunjalo ngidlala liphoso njalo nxa sithi ungena kompani emagumeni osizo nje.
Ngathi thina i-generation yethu sisasengabantwana sisakhula koBulawayo there were few things esasizazi njengabantwana bakoBulawayo ukuthi sasilalela i-Soul Brothers ku-music kulezi ezombangazwe sasilandela i-Kistrocha eliphethe umntwana liqhuba lihloka lomumbe emaceleni kwezomusic wekhaya kwakulalela uMajayivan and then when it came to okwemidlalo yebhola sonke sasilandela i-Highlanders. So ukuba lethuba lokuthi number one udlale ku-Highlanders akwakuyinto enkulu
kakhulu. Uzuze esikhwameni kumbe wawudlalela inhliziyo?
Hayi, it was a labor of love. Singathi wawudlalela inhliziyo in terms of ukuthi wawungaphila ngakho. Hayi, ngaqamba amanga. Imali yayingekho sibili but ngalesiyana isikhathi imali sasingaqaqi sikakhulu. Kwakuqakathekile ukurepresent iqembu lakho.
Ye, wasusuka-ke kubhoso waya?
Sengisuka kubhoso ngathola ithuba lokubuya e-college. So ngahamba ngayafunda e-college for 4 years but izikole nxa zivaliwe ngangibuyela ekhaya ngiyedlala for those months izikole zivaliwe but after 4 years ngaqeda i-college and then ngabuyela futhi ekhaya ngayadlala 2 years ku-Highlanders. Ngaba lenhlanhla kakhulu because ngingakabuyi eMelika my last season ku-Highlanders ngo-93 sawine i-championship. Sengiqedile i-college the first season ngibuyela ku-Highlanders futhi 98-99 sawine i-championship futhi. So after that ngaphenduka e-America ngathola i-contract with a professional team so ngabuye ukuzodlala e-America professionally for 4 years.
Ye, kathesi wenzani
me? Kathesi sengingu-coach i-coach i-college soccer ngathi ama-college students ngibuye yethu khonapha e-college soccer.
Ebizwa sihlokwini?
Kuthiwa i-Trinity College lapho ngikhoja khona ilibuye yethu kuthiwa i-NCAA.
Ye, kunjani umsebenzi wenu?
Hayi, khona yonke indawo umsebenzi ngumsebenzi.
Loke ngumethembe Ndlovu wayedlalela iqembu leZimbabwe Warriors lele Highlanders njalo okwamanje ongumqeqeshi weqembu lenguqu ngapha kwelemelika ubexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseWashington DC. Uma manje sengitetela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyalibingelela bontungamini inkomo kinonke mahlabezulu elikhuphe iStudio 7 nesicelo lapho abantu bontungamini inkomo indaba lezi zathi ngizikhipha lezi khiphe ezinjalo khiphani isishona khiphe esindebele zathi siyasizwa isishona siyafuna ukuqathanisa lezi zinkulumo zonke sizwa ukuthi labo bakhala njengathi yinto kwesikukhalayo ngingakhiphi isishona libe sethi isishona khiphani indaba zonke njengoba zinjalo njengoba kade lizikhipha kuqala silalela lo ungazwa isishona kakhiphe isizwe esindebele naso isindebele ziningi vele izindebele so sicela lezi khiphe zonke ukuthi sikhulume lokho sikukhulumayo la sizwa ukuthi isikhalazo sabo bona abakhala ngaso yini yabo sikuzwa ukuthi kuyafana na yini ngoba ukukhala konke siyakukhalela sonke siyahlupheka lapha ngicela nje khonoko nje bantu bakhicela nje ukuthi nike sikhiphele lathi siNdebele esishona yabo
sanibonani sanibonani kustudio 7 ngicela kungadina ngami please ngicela ningadina ngami balaleli estudio 7 zonke ngiyacela abanye abafowethu ngicela nje ukuthi usizo ukuthi lingithumezele inyuze ne-Studio 7 WhatsApp ngoba manje ngisithola nzima ngisithola nzima Studio 7 so ngicela lingithumezele ngoWhatsApp
Studio 7 siyacela ukuthi kanti abadala laba abezana abazinuki makhwapha yini kanti kona la ma bekhuluma bethi bale ntsha batsho intsha yiphi kanti okwehlula ukuthi izikhundla zabo lezi banike nje laba fana nxa kusehlula ukuthi banike i-opposition abantu abatsha balo mqondo osacabanga abadala laba ukucabanga kusekho kabacabangi nto nje kuphongwalela embusweni kodwa ukucabanga
salibonani salibonani uthokazi omuhle salibonani nonke BOA7cela ukuthi kanti leyo izikhi okuthiwa isetshenziswa kuphela la eZimbabwe or iyathenga nangaphandle kwelizwe kumbe iyatshintshwa ngaphandle kwelizwe na sele ukubuza lingisiza
salibonani msakazi ku studio 7 salibonani basakazi yandathi siyaphila mina basakazi into engikhala ngayo yilento yokuthi eka mnangagwe siyabona nje basihlukumezile labo malume babo omgabe labo khazora bakothi wengabona bambitwa ngoba kodwa le nto endlumisa ngesisu into endlumisa ngesisu engenza ndale ngishilala yilene yasebhubhu ukuthi mnangagwe sengenaphi endabeni zikalobhengula ngoba ubona siyibo bantu bakithi lapho ufunani khona ngapha ebhubhu sewuzwakala kuthiwa zwakala ethi usebhubhu uzwakala ngethuna likalobhengula ungena ngaliphi yena yena uyini laphana hhayi le nto le ngiphathisa ngekhanda abadala ingiphathisa ngekhanda kakhulu andlali kahle
abasakazi abahle esikhatheni ngokutsho nje amnangaka bafuna yonke imali ama-foreign current bafuna ukuwasa bafuzisaphi lezo mali bafuna ukuthi bona bethathe lezo mali ezinevali benke seqeda lapho lo mkuba lo wezikhi benikeza abantu hhayi vele abayeke le nto le imali zabezintsha bazi ukuthi ezilongu vele iZimbabwe ungakakhitshelwa ama-sanction imali iphepha lemali lingekho ayikho imali ekhona iphepha lana kuyafana kuzofana konke namaferasitek ngoba naso manje seqadile ukuwo hhayi sesikhathile and then la bantu baseZimbabwe babeke ukurojwa ama ukurojwa kambe sikhanyele sonke hhayi khathele ngabo la abayeke vele le nto imali yabo lele
labo ke bekungabanye babalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp lani lilakho ukuthi lisithumele imbono yenu njalo lanxa lifuna ukuthi lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp lingasithumela isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngengilazise balalela ukuthi ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngomthetho omutsha wakwele South Africa okusebenza lokuhlala khona ngale ngokusemthethweni. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kuhamba kanjani. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Amnesty International bathi uhulumende weZimbabwe uqhubeke esephula amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesibili, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuthaza usomabhizimusi ukusebenzisa imali yeZig. Silugqiba ke uhlelo lamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.